Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Sangana kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhla ka 19 kumvimbitho 2022 igama ngontungamili Nkomo endabeni zethu lamhlanje.
We are not going to be provoked into violence. We want peace, we want peace, we want peace.
Umkokeli we Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa wenze umhlangano ukukankasela ukhetho eMutare lapho akhuthaze khona abantu ukuthi baphume ngobunenge bayevotela ibandla lakhe njalo babekezele nxa bengathola kule ndwendwe ezinde. Umongameli Mnangagwa laye ube lowakhe umhlangano ebhinga lapho axwayise khona inhlanganiso ezizimeleyo ukuthi zichiyane lokungenela kwezombusazwe njalo wasola uChamisa esithi usetshenziswa ngabelungu. Silazo ezabesifazana ezemaphandleni kanye lodaba lokuzilibazisa sihamba leqembu leThemba Linye Sounds. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokeli we Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa ukhuthaze uZulu weMutare namuhla ukuthi aphume ngobunengi ayevotela ibandla lakhe kukhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa ngomgqibelo ozayo. Ekhuluma emhlanganweni wokudinga usekelo ongenwe izinkulungwane zabantu enkundleni yesakuva namuhla uChamisa uthe abantu kumele babekezele nxa bengathola kule ndwendwe ezinde ngosuku lokuvota ngoba yonke ivoti ibalulekile. Usole iZanu PF esithi ilibandla lodlakela eliphehla ukuzondana elizweni. Ngakho uthe kumele lisuswe embusweni. Uthe lanxa lelibandla lisaziwa ngodlame, abasekeli bakhe akumelanga baphindisele kumbe labo baphatheke kudlakela.
Saka ndiyanazi ukuthi wonke ngakaona kana zani ukuzona ukuthi phashata ngosaka buchona wakutanga kita buchuchu.
Ngubani ongavumiyo? Ngisho leZanu PF iyabona ukuthi sokunzima lapha, sokubuvi. Yikho libona sebesenza udlakela. Thina asisoze sifuqwe ukuthi senze udlakela. Sifuna ukuthula. UChamisa uphinde wasola ukutshaywa komlandeli webandla lakhe uMazibaba beshanduko olaliswe esibhedlela ngemva kokubhaxabulwa ngamapholisa. Kusasa ibandla lakhe lithi liza kuba lomhlangano ofanayo emaswingo ngemva kokuphiwa imvumo ngomthethwandaba kulandela ukwaliswa kwalo ngamapholisa. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Lokhu esaba khona ngo-1980 sikwi-independence azizake sibone imbuthano le elandela ibandla lethelitsha i-CCC. Lokhu kukhombisa mhlophe ukuthi kungaba fair and credible elections. Siyatshaya intambo, siyawina sibili ngo-over 80%. Ngoba abantu sebekhulumile njalo bazimisele, into nje ukuthi siphanjaniswa ngamapholisa lamasotsha ngezethi etshengisa incele ihambelana leZanu PF. Otherwise sileqiniso elithi i-CCC libandla labantu lizawina kungalanga ngitho lokuthanda busa.
Uthamisa ukhuthaze abantu ukuthi babe lesineke bahlale kundwendwe zokuvota nxa kuyikuthi zinde kakhulu size sifike isikhathi sabo sokuthi bavote ngoba yonke ivoti ibalulekile kuqakatheke kanganani lokho
lokho kuqakatheke kakhulu ngenxa yokuthi akula mfundiso esithi voter education ikwibandla labantu iCivic Coalition for Change sizenzela sesikhuluma senza ukuthi abantu bakabe lesineke babe patient ngoba ngiyabazi abantu bakithi kasi bayakhalala ngitsho kungafica kurejiswa ungahlalwa 30 minutes umuntu ekhalala sehamba lapha lo nyaka ubaba uthamisa lepati yabantu i-CCC sizama ukufundisa abantu ukuthi isineke yiso esenza impumelo enhle ngoba kuzaba le ndwendwe ezaba ngama 5 kilometers uma sesivota lo nyaka lomnyaka ozayo ngoba abantu bazondile.
Umnumzana Felix Magalela Mafasbanda ngumsekeli wesikhulumeli se-TRIPC. Umongameli Emmerson Mnangagwa laye wenze owakhe umhlangano eBinga namuhla ongenwe izinkulungwane zabalandeli bakhe. Uthembise ukuletha intuthuko kulumango wasola njalo inhlanganiso ezizimeleyo esithi kumele zichiyane lokungenela kwezombusaswe. Uphinde wasola uChamisa esithi usetshenziswa ngabelungu. Ilizwe ngelizwe libuzwa ngabanikazi. Izanu PF yahamba empini yakhulula leli lizwe. Sizinikele ukuthiyela abantu bethu ilifa. Ilifa liye ezimulini zethu. Angithi, ngakho, kumele sichiyane lokulwisana obekusenzeka phakathi kwethu njengezanu PF emuva. Lawo ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa esiwaphiwe isikhulumeli seZANU PF umnumzana Tafazwa Mugwadi. Yena otshelela umsakazo ukuthi bakhangelele ukunqoba. Abamabandla amancane kanye labancintisa bezimele labo bathi bakhangelele ukunqoba nanku lobunyonyo bayiwisa phansi indlofu. Sixoxelo ncintisa edinga ukuba ngumeli weemganwini yephalamende elilunga elizimeleyo umnumzana Janana Ngwenya.
Ngendlela engisekelwa ngayo ngabantu lokwaziwa ngabantu emganwini ngimi ngileqiniso lokubana izakhamizi zizangisekela ngiphutshe lemphumela emihle ngoba angikho kwezombangazwe ngisebenza kuhle lezakhamizi. Imisebenzi yami ziyayazi izakhamizi zemganweni, ziyazi njalo ukuthi khona ngimi ngapi ngalokho engujongileyo. Isithembiso sami siphutsha sibambe umphetho weqiniso.
Sesike sabona uDlakela kutshaywa abasekeli bebandla le-TRIPC kwaze kwafa omunye ekhwekhwe. Wena ukahlangani lalo yini uDlakela kumbe ukwethuselwa?
Hhashi, mina ngingahlukuluzi ngoba ngiphila lezakhamizi zemganweni ezingaziyo. Abombangazwe benze yabo indima, mina njengomuntu ozimeleyo ngizimele ngimi ngeyami indima. Ngikhulumisana lezakhamizi ziyakuthakazelela ngutsho kizo lomkhankaso wami ziyawuthakazelela. Angilakho ukuhlukuluzwa esengike ngahlangana lakho. Ngaphandle kokuthi nje vele akula muntu emhlabeni ohambe engakhubeki. Kufanele ukhubeke uvuka njengendoda. Ngimi phambi kweqiniso lokuthi ukuhlukuluzwa ngingahlangani lakho. Kodwa ukukhuluma lokhu lalokhuyana kuyakhulunywa sikutshaya indiva njengamadoda njalo njengabakhankasayo. Asimene eqinisweni izenzo zakho ziyakukhulula kumbe izenzo zakho phakathi kwabantu. Le nkulumo yakho lokuba nguwe kwakho kufanele ukwazi ukwenzayo phakathi kwabantu ukuze bangakwethuseli kumbe bakwehlukuluze. Njengendoda eliqiniso indoda emphambi kwabantu ithungamela abantu kwesikhathi eside ilezenzo ezaziwa ngabantu phakathi kwesigaba angahlangani nokuhlukuluzwa. Abahlukuluza nayo bayakwazi ukuthi umbango wabo ungaphi.
Umnumzana Janana Ngwenya uncintisa kukhetho lokudinga ummeli wemganwini ephalamende ezimele.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela
ndwandwe. Kwenze mapandleni lamhlanje sikombimba ePlumtree lapho esihlola khona umumo emasimini. Nanku abanye bathi bazabulawa indlala lonyaka ngoba izulu lingananga kuhle. Sixoxa lesakhamuzi esingumculi olodumo uMogi Ncube. Siyakwamukela kuhlelo Ncube.
Ntungamile hayi dami yabo ngokwamukela ngibingelela wonke amahlaba ezulu.
Kunjani emasimini Ncube?
Yeyi lonyaka kusilahlisile Ntunga, kusilahlisile besithi silimile silili. Hayi sazama ngobuningi balima sibili basuka bafaka umumbu becabanga umnyaka odlulileyo. Hayi kade abantu saphambana nelanga liphuma. Hayi kwasilahlisa sibili uFebruwari usilahlise kakhulu kutshile sibili okunye okumangalisayo. Abangathi bangconywana ngabatshaya uGachopo ngabo October labo okungatsho lutho ngoba uGachopo nje into nje zokuzama zama kufuna abantu asebeqinile manje omama emakhaya. Hayi imikhuhlane yakhona njengoba inje lamatini njengoba bengasabuye vele eGoli ngenxa zamakorona abe kubathalisa nzima bebetshanje indima yayo. Kodwa ke hayi hayi lisilahlisile sibili khona nje izulu line nje i-3 days yona leyi liqalise ukuna nje ngolwesibili. Ngolwesithathu lathululeka sibili okunye okumangalisayo.
Inkomo zona zinjani?
Hayi enkomeni hayi bekungconyole bese sitshaya luvalo. Kodwa ke hayi kungathi kuyathembisa ngoba njengoba linile hayi kuvukile lamanzi hayi asekhona agcwele amachiwe aqale phansi. Bezizele sithi bese sitshaya luvalo kodwa hayi enkomeni ngibona ngathi sizadobha. Singazi njalo ngoba kholapha emabeleni nalamabili amathathu lokho esiphethe sitshala uvalo ngoba kuzinyoni kuke kwadlula sesiyesababona abakhulu ondlovu kumbe yiba bangapho ukuphephuluza khona ukubuya bakusele bakitha sikwazi ngoba sizaba sikhala kuhulumende labona abekhemfa ukuthi besikhangele. Otherwise hayi bazadobha abadobha but hayi silimele indawo eziningi impela akulanto enhle ukuthi ngitshone ngikuthembisa. Hayi akulanto enhle silimele lami ngiyangizame hayi hayi lonyaka ngiphambanele langa liphuma kodwa kokudla amalanga amabili ngizakuthola.
Yebo likhala ngokuthi kutshile kodwa akukho yini okunye okulutshwana elikudlayo njengoba kwisikhathi sehlobo nje.
Kuthi ukuthi ondumba lawa ondumba sibili labo makhomane hayi sike sahawuhabula hayi ondumba sike sabahlula sibili amabhaji hayi bangathi singazi abanye kodwa mina ngigcine kakhulu kubondumba hayi namazambane mahle kakhulu hayi amazambane hayi angconywana sibili ngoba amanye sengiwakhiphile sengifake esiphaleni hayi labo umumbu hayi besidobhadobha lonyaka hayi into okuthiwa yikhabe lona yinto enzima ikhabe hayi 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 ayisulilanga sibili akula muntu ongamzekhuluma ngalo ikhaya haweli into nje abangamakhomane labo mumbu abanye abalima umumbu hayi abanye ngitsho nje abazinimalinyawo ukuthi labalima umumbu muva hayi izililo zodwa hayi kulanto eright ntungamile akula sibili.
Njengoba usithi umumo mubi kakhulu Ncube okungangokuthi lonyaka lithi lizafuna ukuncediswa ngokudla.
Hawu lokho mphela kusobala lokho kufanele mphela ukuhulumende ezame inhlanganiso zenezi ezincedayo ngoba akula sibili lapha esiyakhona ngoba abantu kade bezamile ngoba kanti sasicabanga ukuthi inhlanganiso lezi ziyenza sibe ngamavila lamavila kade evukile lonyaka ngoba inhlanyelo yayitholakele kodwa ke esigabeni sethu eward 10 ngapha kombimba into yasula la isasuka shota yona i-top dressing yiyo sasuka sayishota ngabe maybe sasiyithole early amsha sasizazama sisuke sishote sibili ngenxa yokuthi asilamlimisi oqondane nathi yi-problem esingathi silayo hayi kodwa ke hayi inhlanganiso mphela zifanele ezincengwe zibuye zisincedancede hayi ngoba kulanto e-right hayi indlala mphela isahlasele
Hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo baba Ncube siyabonga.
Hayi njalo ngiboke kakhulu sibili ukuthi ngike lami ngikhulume ngendlala. Hayi kuyabongeka sibili hayi ngibingelele bonke khona ngapho.
Umnumzana Moki Ncube isakhamuzi sakombimba ePlumtree njalo ungumculi. Siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalambulela kwesiphathelane labesifazana lilami osithandekile emhlanga namhlanje sixoxa lonkosazana Phezia Ngolube omunye wabasekeli womkhokheli womanyano we-Freedom Alliance ibandla lezombusazwe elisanda ukubunjwa usichasisela ngogatsha lwaleli bandla oluphathelane labesifazana olwe-Women's Caucus oluzimeleyo
Ngiyabonga kakhulu iFreedom Alliance liqembu lezombusazwe elilontshwe ngo-2021 ngenyanga kaDisemba. iFreedom Alliance ilogatsha lwabomama oluzimeleyo kodwa lusebenza lungaphansi kweFreedom Alliance. Ugatsha lwabomama lolu lujoyinwa ngamankazana aleminyaka engu-16 kusiya phezulu. Umsebenzi wogatsha lolu yikuthi lubuthe omama emzabalazweni wokuzikhulula singabantu bemathebeleleni lasemidlands. Umsebenzi omkhulu kakhulu owenziwa yi-Women's Caucus yikuthi uvikele ama-interest abomama elizweni. I-Women's Caucus njengayo i-Freedom Alliance ibunjwe ngabantu abavela kuma-civic society, kuma-churches, lamanye ama-political parties. Njalo abanye bazivele bengama individuals from ama organizations engeke ngiwaqambe manje ngoba sisaqedelela nje umsebenzi wokuthi siwaliste njengokulandelana wawo njalo futhi sisaqhubeka sikhulumisana lamanye amabandla lamanye ama organizations
kahle kahle injongo yogatsha lolo olwe women's caucus ngeyokwenzani njalo lingathi abesifazana abemathebeleland le midlands Vale ngxaki eziningi kakhulu yini.
Singakhangela emhlabeni wonke jikelele endaweni eziningi. Abantu abangomama abalamathuba amalutshwane compared to abantu abangobaba. Nxa silinganisa lamathuba abantu abangobaba, omama basezingeni eliphansi kakhulu. Nxa sesikhangela kwezemfundo, kwezokukhokhela emnothweni welizwe, la kwezepolitics nje. Kwezombusazwe. So nxa sesibuya ngapha eMathebeleland sikhumbula ukuthi umuntu ongumama eMathebeleland uhlukunyezwe kakhulu yikho thina sisithi thina indaba yabomama beMathebeleland laseMidlands ayifani lawe kwezinye indawo umama waseMathebeleland laseMidlands ubuhlungu abuzuleyo lokuhlukuluzwa adlule kikho kukhulu kakhulu njalo izimpi azilwayo azifani la kwezinye izindawo njengokuthi umama waseMathebeleland he suffered through a genocide sesikhangela iminyaka edlulileyo omama bakithi bebedlengulwa balwisa imikhuhlane imtholampilo ayilakho ukusebenza ngendlela njalo kwezemfundo imfundo yakhona iphansi kakhulu sincindezelwe ezindaweni zakithi yikho thina women's caucus yikho esikulwisayo singomama basemathebeleleni lasemidlands yikho sizimisele ukuthi sizibuthe singabomama bemathebeleleni lasemidlands siqhube umzabalazo wokuzikhulula kulokhu esidlula kikho kulokhu njalo esadlula kikho sisiya phambili njengebandla elitsha sile campaign eyokugqugquzela omama ukuthi baregister ukuvota ngoba siyazi ukuthi omama bayimajority njalo omama mabesukuma siyazi ukuthi obaba labo bayasukuma le youth iyasukuma okunye futhi engawungezelela ukuthi i-Women's Caucus ye-Freedom Alliance ingumgogodla webandla le-Freedom Alliance ngenxa yokuthi ijoyinwa ngamankazana from 16 years so ongangukuthi unkazana ole 16 years usuka abe yi-youth maye esuka laphaya usuka futhi agraduate angene ku-Freedom Alliance ebandleni
lo ngonkosazana Phezi Angulobe omunye wabasekeli womkhokheli webandla lezombusazwe ele-Freedom Alliance elisanda ukubunjwa asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC
siyabonga sithandekile siye kuhlelo liphuma lendaba
ngale tshona njani izilukandaba sedivana njalo uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande namhlanje uhlelo lwethu sibhoxa lomnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu wena ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi abantu bezigaba zemandebeleni bengabhalisi ngobunengi ukuyavota
abantu bemandebeleni balenkinga yokuthi i-election ayisela meaning kubo in terms of ukuletha ukuphila lokudla okuyikho abantu abakudingayo empilweni kukabilike isizathu sikabile sokuthi abantu bangadingi ukuvota right uregister ukuvota kulalabo aba actively involved in this carrying it would not don't because siyakubona thina masibe ukuthi abantu laba bakhetha a few individuals emathebeleni ababafaka kuma positions of influence both the PFCCC and to some extent even ZAPU and other small parties so a party le encane le okuthiwa yi MRP ibisibonisa abantu nabanye ama individuals ukuthi why wasting your time lidingela abantu imisebenzi laba abasebenza njengabo deputy at the end of the month wa vote nothing happens kuthi umgqaqo wetsholo uthi yesabe kusuyichibi nje weplan to limele akula umuntu ozihluphayo ngokuthi kulungiswe indaba zeMathebeleland abantu beMathebeleland imisebenzi yabo ithethwe ngabantu beMashonaland and so on and so on bagijima abantu beManapi bebanga imsindo besithi kamaze why ukhasha abantu laba lalapha lalapha okwesibili njengoba nitheka ukabili yilabo nje abazicabangela ukudla ukuthi mangishuka lapha kuthiwa akangeregist ukuvote ngiregistelani ngoba mina ngithengisa amatamatisi ami la i-20 minutes ingekho mina sengiqalisa ukubhala amaphepha nje ngiyavota amatamatisi ami abengathengwanga ukuvota kunginikezi mala kunginikeze isinkwa akunginikeze noma izuka so bazitshela nje ukuthi we have to look for a life nokudla so into yakhona ikabile njengoba ngisilo
khona ukungabakhuthaza ukuthi baye vota asithi kutholakale umkhokheli osuka esigabeni semandebeleni bengaya mvotela yini abantu nga umuntu khokhele nalo engabe khokhela ibandla elinjengele CCC kumbe yona izano pia
angkholwa ukuthi just by changing ukuthi kube ngumuntu weMathebeleland osekhokhela iCCC kungayenza ukuthi abantu beMathebeleland bese bevote abantu beMathebeleland bakantsiwe izandla lezi azisakhona ukuphakama ngenxa yeexperience yabo kunezinto okufuze ezinengi okufuze ezitshintshe hayi ukuthi kuthiwe nje namhlanje solo umuntu weMathebeleland bekana iCCC abantu beMathebeleland baba bezobakwazi ukuthi laba kudlalisa isikhathi iexample enkulu ngenkosana moyo olishona according to isintu ngoba isintu sithi uba umzali wakho ngubaba wakho kodwa uthe mayethu uyeza uzovotelwa abantu
abantu abanengi bathi abashona ni special badlindebele ngonkosana shona nakula nkosana emashona them so bayali kumvotela abantu bamathebele nje bafike point nowe even if ufaka indebele bayekela ukuthi votela bekwazi ukuthi we are wasting our time if sisithi sivotela lo muntu ngoba in every other corner of Zimbabwe abashoze bamvotela ngoba besazi ukuthi we are wasting our time abagcina bengavoteli labakibo lezap bagcina bethi kanti badlaliselana isikhathi into yesu lu Joshua Nkomo le so lina zitshela ukuthi selingavotela emarondera le evumba maramba fungo so babhizi nje bazivela impilo zabo abanye benza le active resistance we are not going to participate that's what happens in Matibele so ukuthi ungathinjwa nje ukutshintsha igama ukuthi sokulokhuphe osengiphokelwe esicc as long as uchamise engasukuma wathi support ukhuphe ngoba ngithi uchamise uthe yebona ukuthi ungena ukhuphe wase wa rebel against ukhuphe babhekile abantu bematibele babona ukuthi nje abantu abasetshenziswa kubona oyale hayi bathi wathi sithengisa amatamatisi so into engabakhuthaza yi overhaul ukutshintsha totally kwe attitude yabantu bematibele baqale manje ukucabanga kahle kube nomkhokhelo omutsha ozokhokhela iZimbabwe babona ukuthi i attitude yabantu lesitshintshile otherwise without that village abantu bematibele basarendile abanengi bangkhona abanengi they are actively involved in resisting bayala ukuvota for those two different reasons that I've given
okugcina ungavalelisa abalaleli
hayi ngiyabonga ngiyavalelisa futhi ngivalelisa ngokukholwa ukuthi mhlawumbe izinto zingakhona ukuthi nje eZimbabwe but kuya kuyinkalakatha yomsebenzi ekufuze wenzwe kuwo wonke umuntu abantu bantshintshe iattitude yabo iAmerica ithe mayisenkalakatheni yenkinga iyavotela umuntu omnyama olegazi lomuntu omnyama ngoba base bephakathi kwenkinga ama-trafficking nje bajikele ezinkinga ezinzimbaa
lo ke bekungumnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gandhi asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilani.
Siyabonga Chris, siziphethe ezosuku ngodaba lokuzilibazisa sihamba leqembu elisacathulayo elethemba linye sounds. Dabuka ebinga njalo leli lidlaladela lo lakuqala isihloko salo sithi sebebheka ngezivaya kanti lile ngoma ezintathu nje kuphela. Umholi weqembu uAdmire Spanda
ithemba linye sounds liqembu elisaqala kule ndima yomculo lisaqala izingoma zokuqala lezi eziphume mhlaka 17 November siqembu lidabuka ebhinga elusulu eChivila
ingoma ezikulelidlalade zivalisa yona ethi sebebheka ngezivaya imithandazo ayifani kanye lethi Mateo 7.
Mateo 7 ithi selani selani lisoki waselani
tholakala njani umculo wenu?
Abafisa ukuthenga umculo wethu bengasixhumana lathi ku Facebook bengasearcha ithemba linye sounds ifakwe iCD cover mangabe befisa ukuthi besupport bazathola ama phone number laphana sebexhumana lathi noma ku YouTube bayasearcha ithemba linye sounds sezikhona ingoma laphana
abalandeli ubatshela wapamas
silise ukubonga kubalandeli asebekwazile ukuthi basupporte basithengele umculo wethu njengabantu abasaqalayo kusijabulise kakhulu kusikhulisile lokhana kubonisile ukuthi into esiyenzayo yinto esiyaba yinjabulo ebantwini.
Uphuma ke enkundleni uWard Meyers Fund leqembu lakhe lethemba linye sounds ngale. Abafana bethemba linye sounds besabela kamnandi lapho besigqibela uhlelo lwethu. Nansi ebezihamba phambili. Umkhokheli we-TCCC umnumzana Nelson Chamisa ukhuthaze uZulu weMutare ukuthi avotele ibandla lakhe kukhitshwe iZANU-PF. Umongameli Mnangagwa laye ube lomhlangano wakhe lapho akhuthaze khona abebandla lakhe ukuthi bengalokothi bavotele uChamisa. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguntungameli Nkomo.